Mlaleli vuka njani mtoka zomuhle siyalambulela kumsakazo West Studio 7 namhla ngolwesihlanu mhlaka 17 kwekwezi 2019 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, baningi abantu abathi bazatshengisela kobulawayo namuhla emigwaqweni besekela induna uNhlanhla Mangweni weni
singakhangela ukuthi yena ngezasilela eyedwa onke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwela umhlaba wakhe.
Lokhu sokucabhule ibandla leZANU-PF.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni. Mina into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion.
Sokulohlelo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo labangane ekhaya.
Sengiqale sokuyingathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabancedisa abantu abaku-diaspora angxenye abantu abangane babo kumbe izihlobo lapho.
Kuvaleliswa omunye uSonia Mbaya obekuqembule inkululeko yabatsha School of Arts. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigwaqweni namuhla ekuseni edolobheni lakobulawayo besekela induna uNhlanhla Mangweni weni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa ensida ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla leZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamatshobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usefake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki eMathebeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigwaqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla leZANU-PF elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu. So okuyinto lokhu kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni uNdiweni uKhayisa. Ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke yena zisukumeni amanzi angenile endlini. So asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso uKhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo iheritage.
Yes, ngathi-ke ubona ngizani kuyabe kulabantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi noma ukuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu uKhayisa uNhlanhla Mangweni. Kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthukuwo siliphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini angathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF uthi induna uNhlanhla Mangweni weni ukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela bethekela uNdiweni mina into engiyibona ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu blow out of proportion ukuthi kuthina sokuba into enkulu kakhulu siba into enjani angani kudinga ukuthi siyipublicize kakhulu indaba le into ezikandiweni into zama-chiefs lezi kule chiefs council eyiyo nxa kulezi zinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe nxa kuthi omunye wabo ulahleka waphuma bakhona upresident we-chiefs council lo-vice president we-chiefs council le-council yabo bayahlala phansi nje bakulungise konke lokho ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yise sibonge ukugijima njengezinye izinto ezingagcina ziphonge ukuthi zigcine zisishiye emumeni omubi kakhulu ikakhulu nje kade mdinga ukuthi kodwa kudingeka ukuthi kube le ndlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa abondiweni kubonakale ukuthi ba-ondiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili but mina ngangikhangela sibili mbona sikuyangihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi kungaba yintoto abantu sengabe siyatshengisela nalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi xa umuntu engani uyalahleka babe le ndlela yokuthi bamjikijele langenduku langani langani hatshi bo uyinduna yinduna induna kodwa imele iphelele kwampana entweni zabo zamasiko bengazangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi
ye kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibili kungamelanga ukungena abantu kumbe basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbala yendawo leyana soke nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kalanto ayikhulumayo sibili elomsoco khonapho
hayi eqinisweni lonke sibili elipheleleyo akula ndawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kuwumuzi wayo induna hatshi lapho uyabe senza ngani kuthiwa usethi kule yinye indawo engayishiyo ndawo engumango ongasuki kahulumende akulamganga okuthiwa lowo wawunyathelwa kumbe lowo kwawuthiwa nguhulumende hayi lokho akukho ikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisela emumeni wayizulu ukuthi kulabo bane babesiba yilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakho ngesikhathi samakhiwa akungekho kolokho ngibonaaloko amvumelani lakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele khompana afika angene anti uyakwazi ukuthi akuvunyelwa
kulungiswa futhi khonokho gips izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yumsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa elento ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Believe Gawule omunye wabo ngumnumzana Kanisha Sinkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna undiweni
ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi mtisizwe sonke sikamambo nomzikikazi ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingwenyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ngokungahloniphi abakhokheli bethu bazomdabu so okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzaphi mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sixhaseni umndiweni ukhayisa ngigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kubethwa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intaba zinduna yiyo i-heritage
ye singathi-ke ubona ngizani kuyabe kula bantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi loba ukuzanu kumele babuye angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa
so kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla yamabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela ekubona ukuthuku osiluphathwayo singasizwe samthwakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa
akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolulumemetheke emhlabeni wonke jikelele Nanku ke okwethulwe ngamaphepha ndaba kwele Zimbabwe namhlanje. Umnumzana Nelson Chamisa uthi baza kuqula indlela abenza ngayo kubandla le-MTC ulandela iCongress abazayenza ngeviki ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Iphephandaba le-Independent libika ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe usugugudeke wokuthi usubhidlika. Ingcweti zomnotho zitshele iphephandaba leli ukuthi ukugudeka lokhu kuvezwa yikungenziwa kwempahla yokuthengisa kwamanye amazwe lokunye okuthiyeneyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi namhla uzavula okusemthethweni umhlangano wokukhuthaza ukudlelana kahle kwabantu beZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Political Actors Dialogue ozakwenzelwa eHarare. Lokhu kubikwa liphephandaba leHerald. IZimbabwe Consolidated Diamond Company isixothe abaqondisi abayisikhombisa abagoqela umnumzana Morris Bekezela Mpofu. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba aGNA. Wabanjeke sonke isikhathi senu ukuthi lisithumezele phela lokho elifisa ukusithumezela khona kusenhlizweni yakho. Ungakhohlwa ukuthi kumele ufithizele kombane okubhale audio kuWhatsApp bese usithumezela kunombolo 801-202-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye abantu bathini namhlanje.
Salubonani balaleli nabasakazi boka Studio 7. Ngithanda uPaula ngale ndaba yokuhlaselwa kwenduna uChief Ndiweni. Iludaba olunzima kakhulu lolo, vele ezaniphefu ngeke yekela ukumhlasela ngoba vele uphikisana nalokho abakutshoyo. Njalo bona vele abafuni ukuphikiswa ngontando kayiphikisa lanxa besazi ukuthi barongo, kodwa abavumi abamukeli ukuthi barongo. Lo okhulumela iZANU-PF ufuna ukwenza ngathi isimo seZimbabwe siraiti, esazi kahle ukuthi isimo seZimbabwe sinjani. Abantu beZimbabwe bathwele nzima, abalamanzi, abalakudla, abalagetsi, ayikho nje into abanayo. Izinto ziyakhuphuka ezitolo, kodwa yena ufuna ukwenza ngathi uMnangagwa ikhona into asiyenzile. Abantu baseZimbabwe, ayikho into yaseZimbabwe uMnangagwa asiyenzile. Instead ufike wenze izinto zabawese nje ekungeneni kwakhe. Angiyiboni nje mina into eyodwa njengayibala engathi nje uyenzile. Manje akuna namapasipoti, zama ukuthatha amapasipoti kusehluleka, kunzima nje. Ayikho nje into ebambekayo nje eZimbabwe khona. Abasiyekele nje thina bengathuni besitshela nje into ezingekho laba bantu. Bahlulekile nje, abavume nje ukuthi bahlulekile abantu beZANU-PF. Yabonga.
Benjani mthakazi omuhle wondlela zimhlophe? Ya, likhuluma lo mgcini ekhaya. Yazini lokudana ngendlela uhulumende mezathi abana abantu abagangileyo abahlukuluza izinduna. Kathi shiwa ukuhlonipha sokwayangaphi? Ngoba nxa usahlukuluza induna lapho ulahlekelwe yinhlonipho, ulahlekelwe yisimilo. Kati shiwo abantu sebadalwa njani? Sokwathini emakhanda abantu? Khonokho ukuthi sokulidorobho yikungahloniphi kumbe yikwenzani? Iphinde ibe lokudana ngendlela uhulumende laphatha ngazo izinduna. Nangu kuthiwa unematanda lombe wangaphi. Wayengakhayeli yena lapho avela khona ekwehlukuluza induna yakhe lapho avela khona Chiyane lokhayisa. Kaye khona le navela khona ehlukuluzaba khona le lapha vela khona achiu khayisa lapha ulungile ukhayisa ngoba lisiko khathi esasela masiko isizwe silahlekileyo. So kusho ukuthi bona bayakuthayizelela khonokho isizwe isizwe kamasiko, kodwa nxa kuyathi into yesintu iyefuna ukubhidlizwa abaniki bazwayo bethi bayakhala bayakhuluma sebehlukunyezwa. Usasweza sothiwa yeye abantwana abalanhlonipho bebona ebantwini abadala bajaomthoni matanda lapho kumbe naso isibongo bani soneso. Hhayi, abake bezame ukuhlonipha abatsha, abake bezame ukuhlonipha sibulona ematanda lapho.
Mina ngudivine ngapha enkabazwe. thina lapha eZimbabwe sesithwele nzima shuwa. Wese ngapha enkabazwe ibhasi kuyafika etown ubhadala $15 about 60 kilometers. Hayi inkosi yangenela sibili, awubaba lo sesithwele senzima thina sisamfuni. Asisamfuni kakhulu sibili. Hayi sithwele nzima thina nga.
Likhumbule phela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela umlayezelo wenu kumbe umlayezelo wakho usithumezela kunombolo yeWhatsApp ethi 0120246500318. Lisithele phela lama likes lama ama hearts koko kunjalo nxa likhona ku Facebook kona manje. Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Zokumiswe inkulumo zokubumba uhulumende kwele Sudan kulandela ukulimala kwabantu abambalwa abakade belwisana lebutho. I-Facebook ibika ukuthi isisuse ebulenjini lobo bokuxhumana amakhampani angamakhulu amabili lamajumi ayisithathu nanhlanu 265 okade kungakhanyi ukuthi ayenzani. Abanye kade beku-Instagram lokunye okufanayo kukhanya ngazani ke bebefuna ukungenela kukhetho kwele Nigeria, eSenegal, Togo, Angola, Niger, lakwele Tunisia. Zulukaldaba kuhlelo lapho esixoxa khona ke labantu beZimbabwe. Lamhla sixoxa ke loNosizwe Moyo. Umamoyo wayehlala lapha kwele Melika kodwa kulezi nsuku ukobulawayo. Umamoyo, siyawamukela kuhlelo.
Salibonani linjani?
Siyaphila unjani wena?
Kobulawayo kunzima kodwa ngezinye indlela ku-right kakhulu.
Wenzani khonapho mama?
Senginomnyaka ngilapha, actually as of last week it was exactly 1 year. Ngaqala ngisebenza umsebenzi wami engabuya lawo ngivele e-America. Ngangisebenzela ngikhaya here and there zingangibuza kumbe bangicela ukuthi oh ngiyenza lokhu, ngiyenza lokhu, ngingareviewa lokhu, ngingasenzela lokhu. Ngikwenze kodwa umsebenzi wami ngasongani xawusamningi kangaka. So amalanga lawo bengincedisa amabhizinisi awemuli yethu wenza i-admin, inonxa sengumuntu ongani uyangi mbijanazo izinto zamakhompyutha. But kanezo sengicabanga ukuthi ngingathini mina ngokwami engathi mina ngiqalisileyo. And ngase ngicabanga ukuthi you know, izikhathi eziningi ise-America kwakulezi nto engangifuna ukuzenzela abantu abalapha enxa ngingakwanisanga ukubuya. So what can I do ukuthi ngincedise abantu kunalabo? Hence my light bulb moment.
Yeah, so ke ucabanga ukuthi ukwenzeni?
Sengiqale ngathi yi-project kumbe yi-company okuthiwa yi-hometown plug. So ngiyabe ngincedisa abantu abaku-diaspora angxonye abantu abangani babo kumbe izihlobo lapho and ngabakwanisi ukubuya whether kuyikuthi ngabakwanisi ngenxa ye-schedule yomsebenzi kube nje amaphepha yala. But ngabancedisa ukwenzela engxenye. For example, nganye omunye ulo mama wakhe obe le birthday last week kumbe ebuya next week enxa ngamplanela ukuyi-surprise andize ku-spa thengela ikhekhe izinto enxanye kwesinye isikhathi ezihlupheka ukuthuma omunye umuntu ongamaziyo noma umazi enxa ngasoze abekwazi ayizwisise i-vision yakho.
Siyabona silito okunye ocabanga ukuthi ukwenze khonokho ikuthi-ke uyenze lokho okuthiwa i-home based care yabadala kumbe ubethekelelela lapho abahlala khona lakhonokho kwezimfa kuzobuya labo school fees lokuthengela abantwana besikolo. So yabo kwenza njani
kona? Abantu babeza ngikhontakta either ku-WhatsApp kumbe nge-email kumbe bangifonele bangichasisele abakufunayo. But okuqakathekileyo ukuthi ngizwisise ukuthi bafuna ukuthi ngibenzeleni and then ngibathengele izinto zangikhona ngikhange ngoba sengikwazi ukuthi izinto zitholakala ngayo. Ngibathumele i-quotation, kumele bathumele imali first ngoba lezazi izinto zangabhakula lotho kwamahara.
Yeah.
So ngathumela imali ngapha bese ngiqalisa ukwenza and through the process I was communicated ku-WhatsApp ngibathumela ama-feed babone bavume bayale. So it's a very interactive process labo bezengani bakhona khona njengokuba ngizele ngayo khona ngapha yabeka ngiyakwazi ukuthi what's important through the process is also accountability and transparency.
So ke abakudingayo mamoyo bakuthola njani?
Ku-WhatsApp over ngangifonela ngile phone number yami lapha e-Net One. Ngiwabese America +263 71 622 4800 kumbe nge-email ngu-hometownplug@gmail.com.
Ukhona njalo ku-Twitter siyabona kuthiwa ndike ku-Twitter lapha.
Oh yes, la ku-Twitter at hometown plug.
Mm-hmm.
WhatsApp ye yona liyani number ngiyibambile +26371622480.
Yeah, posela ukugcina khona boke mamoya.
We're looking forward ukuncedisa abantu abaningi to make things come through. Father's Day is coming up. Ngiyabona end of June angithi sengcono bahle baqalise ukucabanga basicontact sizenzele izinto ngapha eGlaway.
So
abakhulu bonke labo esiwabonayo every day, abobaba abagcwele lapha etown, sibenzele izinto.
Yeah, okwamanje ukobulawa kuphela.
Yeah, ngikobulawa kuphela.
Yeah, sithathelele ithuba zulukandaba ukuthi sibonge ke unkosazana Nosizwe Moyo ukhona ngale ke kobulawayo. Wayehlala lapha-ke eMelika wasebuyela ekhaya. Siyabonga kakhulu-ke mamoyo, ungathinelwa kusasa mama.
Alright, ngiyabonga kakhulu Mr. Dube.
Kuhlandla lapho esikhangela khona ngokwenzakala kwele Melika, umongameli Donald Trump namhla wethule uhlelo lwabantu bokuza oluvimba abantu abaningi abafisa ukuzesebenza kwele Melika ukuthi bangangeni elizweni leli. Uhlelo lolu okumele luhlafunwe lidale le-Congress luvumela abantu abafundileyo nabazingcwedi ukuthi bazehlala kwele Melika. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lonkosazana Sinini Ncube odabuka kwele Zimbabwe ohlala eNew Orleans.
Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi bamigrate legally beze lawo.
So nxa
sikangele kuvulelwe labanye.
Ye, nxa sikangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokukhanyana sokuvalelwa abanye.
Na ngikuzwisisi.
Ye.
Ngoba ukukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayayithola, abasemi-skilled bayayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu, miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili siqine kangaka, ingabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusabandlululo kwaye kwaba le nye i-article eyathi ama-African a-leading emfundo, abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje indukule ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona zani kuvela ngapi manje?
Mina ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama evela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally batha okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland, so angizwisisi mnasile kondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaholi usenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorishini, omongikazi emningi, ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezindawo kuye kube nabantu be-Mexico ngoba bengela mfanelo bayenzi kakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha. Nalapho engihlala khona eLouisiana baningi babenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabisenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo.
Unkosazana Sinini Ncube udabuka kwele Zimbabwe, sixoxelaye eseNew Orleans eLouisiana khonapha-ke kwele Melika. Kwandaba lamhla-ke kwezomculo ngilobaba-ke uNkululeko Dube we-Inkululeko yabatsha School of Arts iyasa phela. Sizwile lapha-ke ngokudlula kwentombazana asebenzelayo okwesikhathi eside uSonia Mbaya langalezo Dube.
Hayi, kubonakele mahlabezulu silahlekelwe sikumthwakazi, silahlekelwe imuli yakombaya, ilahlekelwe iyasi, ilahlekelwe ngathi bonke abantu nje abalandela iqembu le iyaka kumbe into abalandela ezomdlalo ezemidlalo yaseshashalazini balahlekelwe. Intombazana uSonia Mbaya, intombazana engathi mina Ululuka umkhohlo ngenxa yokuthi uSonia lapha bekhona bekhanya njengekhandlela. USonia abaningi bamazi kakhulu ngokuthi umama. Ubemkhonze kakhulu umhlabeleli wase South Africa wa siyayo layo Brenda Fassie ethanda njalo ukuthi nxa edlala ke lapha esidlalazini agqoke njengaye enze njengaye okwaze kwamnika leli bizo lithi Mapa. USonia usithiye ke ngolwesihlanu olwedluleyo wazobekwa ke ngomvulo onalo esisuka kiwo. Siyakhala kakhulu singomthwakazi silahlekelwe sibili, kodwa ke ngithi uyibekile uSonia induke bandla, izibongo zakhe zizaba imisebenzi yakhe, akusoze kube lula ukuchitha igama lakhe.
Singathi wazalwa nini njalo ube senza imisebenzi eminingi kanganani layers?
USonia wazalwa ngomnyaka ka-1985, bekuyintombazana esakhulayo ke, kodwa ke nxa nisisho ukuthi uSonia uyibekile induku ebandla iyasa ithe isuka phansi usukelayo engena kuma-videos anjengobani olila abaningi bayamkhumbula engumama lo wayeyisidudla kakhulu kuleyo ngoma. Wasuka ke wangena kubhamu shibilika, ikhona ingoma esayishayayo ibhamu shibilika lethi bhamu jive. Nguye ke ngathi wayecaci kakhulu ngoba wayegida le jaha leli lalidume kakhulu kwakuthiwa ngu-Future Sibanda.
Yekeleni hambe inhliziyo yami uyidabukile, hayi bo uyidabukile, hayi bo uyidabukile.
Malenge equla wayekhona njalo lapho. Sazongena kamazwe ngathi wonke lawa oGermany, oAustria, oCzech Republic, amazwe abaningi uSonia besihamba laye.
Siyamvalelisa sibili kakhulu lapha ke uSonia, silethemba lokuthulela ngokuthula. Umvalelise tube.
Ngithi kuSonia esihle kasibele mntanami, hamba usivulele indlela, uphumulile, uyenzile yakho intando emhlabeni njalo uyibekile induku ebandla. USonia kasimlahlanga. USonia namhlanje kumele ke simjabulele, simbonge ngalokho akwenzileyo
emhlabeni.
Lati sithi lala ngokuthula Sonia Mbaya Mabri, singakehlukanisi lokandaba ukuthi sikhangele indaba ebezikhokhela lamhlanje ku-Studio 7. Baningi abantu abathi babetshengisela lamhla emgwaqweni koBulawayo besekela induna uNhlanhla Mangwe Ndiweni. Ye, kungani kunjalo? Kuzobuya ke sokulo hlelo njalo eZimbabwe lokunceda abahlala emazweni abalezihlobo ezihlala ekhaya. Hayi ke lamhlanje singathi singakahambi, ngeke ngilibalele nje okuncane lapho kuthunyezwe ngabantu uSteven Kumbutsu uthi siyaphila Dube, indlala nje kuphela kwelakithi kunzima kweleZimbabwe, ungani sithwele nzima. Kuzobuya ke nomthandazo Nkomazana khona ngale ke eMumbai uthi ye baba Dube uvuka njani. Sivuke kahle kakhulu sibili. Kuzobuya ke labanye ke uS Lindsay Hammond layo khona khonapha. Kuzobuya ke Losano Khoza, siyabonga kakhulu zukandaba. So kwamanje hayi sempuma ke enkundleni sengilivalelisa ke nguGibbs Dube. Lichona kohle.